Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu si ola mugela emoyeni ngomvulo mhlaka 7 kumpalakazi 2020 ngontunga milinkumo endabeni zekuseni lamhlanje
ayisonamba encane ekufeni kwabantu into etusayo
kulabantu abalikhulu lanye ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus izolo inengi labo kungabe emathebeleleni South.
Njenge-DVT asikukhuthaza ukuthi abantu bathenge ama-certificates angekho emthethweni.
Abaphila ngokuzisebenza bathi uhulumende kumele ehlise imbadalo yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 ukuze labo abafuna ukuphuma elizweni bengathengi izetifiketi zokuzibazela esezigcwele eziveza ukuthi kabalawo lomkhuhlane. I-ZCTU ithi ukuvulwa kwemingcele kuzaphathisa kakhulu izimuli ebesezithwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalikhulu lanye 101 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Isigaba seMathebeleleni South yiso esibe labantu abanengi abangu-58 silandelwa lidolobho lakoBulawayo elibe labantu abangu-29. Kulaba isishiyagalolunye njalo abeMashonaland East, ababili beMidlands kanye labathathu beMathebeleland North. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabantu laba abangama-46 bathole umkhuhlane eZimbabwe, kuthi abangama-55 bavele lawo kwele-South Africa. Kulaba ngama-36 njalo abafunyanwe sebepholile. Asebebanjwe umkhuhlane selokhu aqhamukayo eZimbabwe sebekhwele baya ku-10,780, kuthi asebepholile sebengu-8,880. Abalokhe begula sebengu-1,547. IBulawayo yiyo elokhe ihamba phambili ngabanengi abangu-573, ilandelwa iMathebeleleni South ngabantu abangu-259. IHarare ikuzinga lesithathu ngabantu abangu-210, ilandelwa iMashonaland West yona elabantu abangu-156. Abantu asebebhubhile balokhe bengamakhulu phose amathathu 291 ngoba izolo akekho otshonileyo. Kodwa kusehlakalo esitshiye abanengi bekhuza umhlola ngomgqibelo kubhubhe abantu abalitshumi njalo abayisishiyagalolunye babo bebengabe Harare. Leli dolobho bese lilenyanga phose ezimbili lingela muntu obulawe yi-COVID-19. Sixoxelo meli we-South Atton edale lephalamende umnumzana Peter Moyo.
Hayi, lokhu kuyesabisa sibili. Mbona ngathi umkhuhlane lo uhulumende kakwazi ukuthi khona athini ngalowo mkhuhlane. Imbona ngathi kumbe nxa bengakhuluma labanye abantu abawelwa ngulo mkhuhlane ukuthi khona babone ukuthi khona bona bakunqabela njani, ngoba kathesi kuyesabisa kakhulu abantu bayafa sibili bebulawa ngalowo mkhuhlane. So hayi, inamba yangifona inkulu kakhulu, sikhangela khona apha eHarare ukuthi khona hey abantu laba abafa ngelanga 1 into esiyetusayo kakhulu.
Ve sokule nyanga phose ezimbili kungela muntu obulawe yilomkhuhlane eHarare kodwa sesibona dukuduku ngosuku olulodwa kubhubhe abantu abayisishiyagalolunye. Ungathini kahle kahle ngalokho?
Ye hayi kwesabisa kakhulu ngoba nxa sikhangela inambene leyo yona leyo ayisiyo namba encane ekufeni kwabantu. Into etusayo ukuthi abantu nje abaseZimbabwe abawuthathi serious lo mkhuhlwane kangiboni ngoba ungakhangela abantu indlela abahamba ngazo abaphuthana ngazo into esabisayo kakhulu.
Bakhona yini khona ngapho eHarare abaloke besala ukuthi umkhuhlane lo ukhona njalo nxa bekhona kuyini ongabaxwayisa ngakho abantu abanjani?
Abantu kabalandeli ngitsho vele abayalandaba lakho uyabona abantu begcwele even emabhasini emabhawa bayazikhulumela abantu ukuthi akula into engabulaliyo umuntu oyabe engazange akaboni abantu besifa ngalo mkhuhlwane. So khonapha siphila nje ngentando kaNkulunkulu ngabe ayisikho khonoko shuwa siyaphela la. Into engaxwayisa ngayo izakamizi ukuthi khona kabalalele okutshiwo nguhulumende. Ama-sanitizers la kabasebenzisi, kabageze izandla, kabavale imilomo lamamaski, balandele sibili khonokho okukhulunywayo. Umkhuhlwane lo ukhona sibili, abantu babona ngathi kumbe ngamanga angazi ukuthi isibindi sonezoba sithatha ngaphi. Shuwa umuntu akamelele ukuthi khona ngitshaye ngamapholisa kumbe ngitshaye ngamasosha ukuthi khona ngigcine impilo yami. Kulokuthi umuntu azigcinele yena ngokwakhe. Uyabona abantu bokuyasaba lokho besidriver nalezi mota, uyaswela ukuthi kade bavela ngaphi ngezikhathi zonezo amatuku ekuseni zabevela ngaphi. So hayi ngicela nje abantu lisilalele ukuva umkhuhlane ukhona sibili lokho.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthern edale lePhalamende. Kusenjalo inhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association isikhuthaze uhulumende ukuthi ehlise imali ebhadalwa ngabantu nxa behlolwa iCOVID-19 ukuze bathole izetifiketi njengobufakazi bokuthi kabalawo lomkhuhlane nxa befuna ukuphuma elizweni. Ukuhlolwa komuntu oyedwa kubiza i-$60 okuyimali engeneliswa ngabanengi. Lenhlanganiso ithi ukudula lokhu yikho okubangela ukuthi abantu bathenge izetifiketi zamanga ngemali ephansi. Esisodwa sibikwa sibiza amadola kwele Melika angama-20 kuphela $20. Ngempela sonto kubotshwe abantu ababili ngemva kokutholakala belezetifiketi zokuzibazela ezedlula $300. Kunakanelwa ukuthi bezithengisela labo abafuna ukucapha imingcele besiya emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa. Isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi lokho kufaka impilo zabantu engozini enkulu. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele ehlise imbadalo ukuze abantu abanengi bahlolwe ngendlela eqondileyo athi ukuthenga izetifiketi zokuzibazela.
Singizile ukuthi asegcwele ama-certificates angekho emthethweni awukuzibazela. Ngakho njenge-BVTA asikukhuthaza ukuthi abantu bathenge ama-certificates angekho emthethweni. Ngoba kulusuka kube lohlupho lokuthi uzasuka ekhaya usiya eGoli kumbe usuka eGoli usiza ekhaya. Kodwa usuthola ukuthi uhambo lwakho luzagqamuka endleleni. Ngoba nxa usubanjiwe eboda laphana kuzadala ukuthi utholakale usujikijelwa enkantolo kumbe uhambo lwakho lungasayiphambili ngenxa yesithupha esingekho emthethweni. Lokho sikubona kuyinto embi kakhulu. Kodwa ke indaba edala ukuthi abantu babaze izithupha lezi yindaba yendleko. I-cost ye-COVID-19 clearance certificate iphezulu kakhulu. Sithi ke okubangela ukuthi inhlanganiso eziningi labantu baze bagcina sebedinga ukuthi babaze lezi zithupha ikubana intengo ebekwe yilaba bezempila kahle iphezulu kakhulu ngakho sicela uhulumeni ukukhangela lesi sibili ngokuqhakathekileyo ukuthi ehlise intengo yokuthola lesi sithupha cakhangele kakusha indleko ze COVID-19 certificate iphezulu kakhulu $60 kayisiyo mali encane sicela ukuthi uhulumende ayikhangele kakusha le mali ayehlise ukwenzela ukuthi yeneliswe ngabaningi njalo sicela ukuthi uhulumende decentralize i-issuance of those certificates ukwenzela ukuthi ema-clinics la kuzibhedlela nje ama-hospitals wonke yenelise ukuzuzakala i-COVID-19 clearance certificate ngentengo engaphansi kule $60.
Kathesi zitholakala ngapi izetifiketi lezi?
Ungathi uyabuza abaneyinkomo uzezwa bekulayela ama-private laboratories kumbe ama-private hospitals kuphela nje zwi. Angikezwa ukuthi ungaya ekliniki kumbe ezibhedlela zikahulumende ezilentengo eyeneliswa nguzulu omningi jikelele. Abawaniki lawo ma-certificates ngakho i-decentralization lesi icelela ukuthi kakube kuma-local clinics every ward yenelise ukuthi ibe le-testing equipment yenelise ukukhipha isithupha esisemthethweni ngoba phela ingcwethi zempila kahle zikhona. Uhulumende kakwenze lokho akufacilitate ukuthi izithupha lezo zinikwe at-local level njalo intengo iye phansi ngoba xa kusiba ama-private labs kuba nzima kakhulu ukuthi abantu bonke bafinyelele ukuthola lezo zithupha.
Kona ukuvulwa kwemingcele likwamukele njani njengenhlanganiso?
Ukuvulwa kwamaboda kulethe injabulo enkulu kakhulu kithi abaphila ngokuzisebenza informal sector ngokuzananzelela ukuthi impahla eziningi esizithengisayo ziya importa ikakhulu kwele South Africa lele Botswana. Kanti njalo ngaphandle kwebhizinesi edilikileyo sananzelela ukuthi abantu baqede phose umnyaka bengavakathi bengayegoli abasegoli bengeze ngapha. So lokho sikwamukele ngenjabulo enkulu kakhulu.
Umnumzana Alec Ndlovu ngoinhlanganiso emela abaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso emela isisebenzi iZCTU yona ithi ukuvulwa kwemingcele kuzanceda kakhulu izimuli ezinengi ebese zithwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Sixoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Ukuvula kwemingcwele kumbe singathi ngama-borders ke kulethe ukujabula kwabathize njengoba nje silabantu abathize abaphila ngokuzincedisa sokusitsho ukuthi laba kade begwanisa nje ukuthi zincedise ngokuphuma ngaphandle kwamazwe bethenga izinto bethengisa ngapha langale sebezavuselela ke impilo zabo sebezaviselela ke amabhizinisi abo.
Ungathi kuzaletha nguquko bani kwezenotho?
Izinto ke ezisetshenziswayo ingxenye ke intengo ngokuya kwesikhathi kade sikhuphukile ngokungakuthi izinto beziswelakala ingxenye intengo layo iza kwehla ngokuya kwesikhathi ngokuthi phela sesizakwanisa ukuthi sibone izinto zivelela ngaphetsheya zingena ngapha labo abathengisa ngaphandle kade bevalile lapha sebezakwanisa ke producer ke ama products abo ekwanise ukuthi bephume lawo yikho engani sikhangelela kumbe siyathembisa ukuthi kuyathembisa ukuthi ingxenye yokuvula kwama border kumbe kumngcwele kuzaletha ke ububelo kumnotho wamazwe wonke nje akusadakhi njengoba nje khanya edlelana lezi hlobo sezizagwanisa ke ukuthi zihambelane lekuvakatsheleni kuyabalula ke ukuthi abantu bencedane abanye kade besehluleka ukuthi bangancedisa izihlobo njani njengoba bengagwanisi ke ukuthi becrosse ke imngcwele bebuya kuzihlobo zabo kumbe kumuli zabo.
umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi izulu lesikhukhula eline eVictoria Falls ngempela sonto lidale umonakalo ogoqela ukudilika kwemigwaqo. Inkundla yeZim Life ithi kulowesilisa obothiweyo emaswingo esedeswa icala lokubulala umtshana wakhe qede wagiga ikhanda lakhe walipheka. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kustudio 7 linjani? Uyazi kule nto emangazayo ekhaya lapha elizweni lakithi. Ngilabazayo bami basebenza lebo Harare wathi waphezulu le. Bangitshela ukuthi ngale kusebenza kakhulu idola lase-America. Ngilabantwana ngapha ePlumtree eMathebeleland bangitshela ukuthi kusebenza kakhulu irandi. Yilizwe bani? Umbuzo wami uthi yilizwe bani elisebenzisa imali zakwamanye amazwe futhi ngokuhlukana? Bangaveli bethathe imali yodwa. Ngabe sebenzisi irandi basebenzisi irandi, ngabe sebenzisi idola basebenzisi idola, ilizwe lonke. Hayi ukuthi ngapha yidola ngapha ilirandi. Iyangethusa lento ngithi ke lami ngike ngiyifake lami kustudio 7 ukuthi bezwe isimanga esimangazayo.
Livuka njani lamatshono konke nje basakazi labalaleli. Okuqala mbonge kakhulu Studio 7 bakithi esiphindaba eziningi esingake sizazi ukuthi singabe singazithola ngaphi. EZimbabwe, South Africa, Botswana, America khona lapho kulabantu bakithi khona zonke indaba siyazithola. Kungayisiso Studio 7 futhi angikwazi ukuthi ngabe sizwa ngokuvana. Okunye okuseZimbabwe kwenzakala eZimbabwe okuyabe kungasoke sikuzwe but sigcina sikuzwile ngenxa yaso iStudio 7. Bakithi siyabonga kakhulu, siqhubekele njalo lingami, shiwa liyasinceda ngoba ukuzwa inews zezinto ezenzakalayo kuqakathekile. Kuqakatheke kakhulu. Beze sithi kuTrump bakithi, uTrump kavume shiwo ukuthi wanqotshwa. Njoba amagqwetha e-America engabantu amajustice abakhuluma amaqiniso afanda ama-Africa ukuthi ayasupport, njoba ekhuluma akulanto ezaphinde itshintshe. Kavume nje ukuthi uBiden engene esihlalweni kuphela ukube kukhulunywa khona okwakudingayo. Udinga ukuthi abantu bebesolana abalandela yena bebesola abanye abantu akufunakali. Ngiyabonga uMageza.
Studio 7 ndakubalaleli, ngikudana kakhulu ukukhangela ngenkulumo ebikhulunywa nguSlayigwana okukhangele nezokhetho eParliament ukuthi khona akusoze kube lama-by-elections mnyaka wonke wa-next year ngoba ilizwe leli alilamali. Akusilo qiniso leli, vele kusiyathathwa yona i-decision ye-Supreme Court. Kwakuvele kukhangelela ukuthi kuzahamba njani nxa vele basebevele sebethetheliyana decision yokuthi khona banike amandla wonke emuntwini olephathi engela ubukhokheli obukhona ephalamende ukuthi bamqhwele iphathi elabantu abangaka. Angithi vele kwakuyinjongo yakhona ukuthi khona vele sikhangele ukuthi i-decision ye-Supreme Court yayivele ikhangele ukuthi ikhiphe bonke abantu abakhethwe ngabantu bemele abantu ephalamende ukuze kubuyiswe abantu abangakhethwa ngabantu kuthiwa ngabe proportional representation abale party engakhethwa ngabantu bazofakwa eParliament kuthiwe yibo asebenela abantu emakhanselini kukhithwa amakhanseli akhethwe ngabantu kufakwa amakhanseli abantu abazakhangela amakhanseli ezindaweni kumbe abazakhangela amadorobho abasebengabe party ethile iqiniso ngelokuthi kwena asilo qiniso lelo ukuthi akula mali iqiniso ngelokuthi izanu ivele ekufunayo yikuthi ibuse labona laba abantu asebekuyisiwe abe party engasiyo ebantwini engasiyo abantu kumbe engakhethwanga ngabantu iqiniso yokuthi izanu ifuna ukubusa lo Thokozani kuphela kungala NDC Alliance iMDC Alliance nxa isiphumile yiyo vele injongo yezanu ukukhipha iMDC Alliance kuParliament lakumakhansil
ngiyabingelela basakazi abahle kustudio 7 sibonga umsebenzi omuhle owenzayo nokwami nje ngithi ngu-Alex okhulumayo ngithi uDonald Trump akavume ukuthi unqotshiwe kuze ilizwe liqhubekele phambili ayekele lo okhethwe ngabantu ayenze umsebenzi wakhe laye enelise lapha enelisa khona ehleka lapha ehluleka khona ngoba kunjalo kusinwa kudedelwana so ma isikhathi aso sidlulile sidlulile yekela abanye baqhubeke baqhube umsebenzi yikho nje omele akwenze engabe nguntanzi wayiphikiswa
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ugatsha lomanyana we-United Nations olubona ngendaba seziphepheli luthi aluvumelani lohlelo lukahulumende wakwele Bangladesh olokususa iziphepheli zohlobo lwe-Rohingya kulelo lizwe zisiyahlaliswa esihlengeni se-Bay of Bengal. Kule nhlanganiso ezimeleyo esisungule uhlelo lokufundisa abesifazana bemaphandleni kwele Senegal indlela zokulondoloza imvelo ukuze kuqedwe udubo lokuganyulwa mahlayana kwezihlahla abantu bedinga inkuni. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Igqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Rudy Giuliani usebanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Loba enkundleni ye-Twitter izolo, uTrump uncome uGiuliani esithi usebenza nzima kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho olusanda kwedlula lapho anqotshwa khona ngumnumzana Joe Biden. Umongameli Trump uthe leyo mizamo izaqhubeka. Uphinde wafisela uGiuliani ukuphola okuphuthumayo. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngendlela ethusayo eMelika kulezinsuku njalo phakathi kwamalanga ayisithupha edluleyo kulabantu abedlula isigidi 1 million abafunyanwe belawo. Ngelanga khona kufa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000. Asebebanjwe lomkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli bafika phose isigidi ezilitshumi lanhlanu 14.7 million kuthi asebefile bona bangu 281,000. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Mnumzana Nkomo, okwenzakalayo ngomkhuhlane lo we-COVID kubuhlungu kakhulu. Kanti ke njengoba usisho ukuthi umnumzana uTrump ubike ukuthi igoda lakhe lalo liwubambile lo mkhuhlane, lokhu kuyisibonelo ukuthi lo mkhuhlane kawunankunzimalanga. Akula muntu ongumaqhuzu xa kusiza kulo mkhuhlane, ungabamba noma ungubani. Ngakho abantu ngaso sonke isikhathi kufanele benze lokho okufanele ukuthi bavimbele umkhuhlane lo ukuthi ubabambe.
Texas ikona ngapho thwala umkhuhlane lo usubhahile njalo sizwa kuthiwa abantu abaningi kabagqoki mamaski yebo kunjalo yini
liqiniso kakhulu ukuthi ngapha emhlubulweni weTexas mhlambe ngithe sigabeni seTexas umkhuhlane lo usubhahile kakhulu kuba abantu abaningi singathi iphecele ngesilungu ihotspot kodwa lokho kokuthi abantu kabagqoka amamaski ngapha ngikubona kuliqiniso nje mhlawumbe kuyatholakala bakhona abantu abangagqoka amamaski bakhona abantu njalo abagqokayo kodwa angiboni ukuthi uze umkhuhlane lo memetheke kangaka kwenziwe ukuthi abantu lapha eTexas kabagqoke amamaski angiboni ukuthi kunjalo ngabe kukhona imbangela kodwa angiboni ukuthi ngabe kuyimbangela ukuthi abantu baseTexas kabagqoke amamaski ngoba abantu abalapha eTexas abahlukananga labantu abaseGwanda abaseJohannesburg abaseCape Town abaseLondon siyafana sonke imhlobo ehlukeneyo ngeke sikhombe abantu abalapha eTexas sithi kabagqoke amamaski
bakhona abasola uTrump besithi kawuphathanga kuhle lomkhuhlane yikho umemetheke kakhulu uBiden uyangena esikhundleni ngenyanga ezayo ubona kusiba lomahluko yini
umahluko ungaba khona njalo singakhuluma ngoTrump nxa sikhuluma ngomkhuhlane weCovid kodwa umnumzana uTrump kayusuye oyenza kumbe owaletha lomkhuhlane weCovid umuntu lomuntu ulomlando owenza konke lokho angakwenza ukuze avimbele lomkhuhlane kumbe ukuze ancedise ukuthi sike sibhule lomlilo weCovid akusomnumzana uTrump kufanele ukuthi abantu sazi ukuthi singakhombi umuntu oyedwa sithi lohlupho esigabeni bese sithi hayi ngumnumzana unkomo cha akunjalo lathi silomlando ofanele siwenze uBiden uyangena yebo ungene kule umkhuhlane lo wenzakalayo kubi sibili ulomlando ngibona kuzamanzima kuye ngoba uyaqala phansi uTrump kwenzakale lokhu yena evele esesikhundleni ube lemzamo ayenzayo njalo ngokubona kwami ngibona ngathi uzamile umnumzana uTrump singazi ukuthi umnumzana uBiden uzakwenza njani kodwa akufanelanga kube sengathi kulomncintiswano ukuthi ngubani ozobangcono ngalomkhuhlane ngoba bonke kabazilutho ngalomkhuhlane bangabantu njengami lawe kaba sibo madokotela kodwa simfisela okuhle umnumzana uBiden
umnumzana Gary Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika sabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu ehamba lo awakhiwe lomzo 7 sikhangeleke ebezihamba phambili kulabantu abalikhulu lanye ababanje umkhuhlane wecoronavirus izolo kuleli inengi kungabe emathebeleleni south abaphila ngokuzisebenza bathi uhulumende kumele ehlise impatalo yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 ukuze labo abafuna ukuphuma elizweni bengathengi izetifiketi zokuzibazela esezigcwele eziveza ukuthi kabalawo lomkhuhlane. I-ZCTU ithi ukuvulwa kwemingcele kuzaphathisa kakhulu imuli ebesezithwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30.